Baba Kande, umumo lapha eTexas oweCovid sesiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo. Sekukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho, izindawo sezidinga abantu bokusebenza, indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha, hiring, kuyavulwa indawo zonke, kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini, yibo abangatholakaliyo. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa, ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho-ke sekungathi kuyehla.
Indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini, njalo abantu kukhanya bengena ngobuningi yini endaweni lezi?
Awu, sekuvulwe sibili, futhi chaka sibili, bonke abantu bayangena, kuyaphithizela, sekuphithizela labantu, hayi abasafaki lama maski akhona lawo, sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana. Sike sekhangela lapha nje indawo ezithile, sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu. Ye, kukhanya ngathi sekuphose kuyabuyela sibili le i-school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi, kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana, sebeqala lokuvakatshelana, sebeqala lokuthi omunye lomunye, lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu beze ekhaya njengalokhu.